sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingali tshona njani holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 28 ngwabakazi 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala wekhansili, nxa sithi umhlangano wekhansili sithi umhlangano wokuqala wama-councillors uthewa ngu-provincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-one ozaba ngu-mayor.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangane labameli bamazwe athuthukileyo eHarare ababalisa eleBritane, eleMelika, leGermany bekhulumisana ngodaba lokhetho. Kulezi sebenzi ze-GMB ezine ezisebenzela e-Lions Den ezibikwa zifele emsebenzini namhlanje ngemva kokudubuka okwenzakale eziphaleni lezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ikhansili yakoBulawayo isilungiselela ukufungisa amakhansila anqobe kukhetho lwalo nyaka olwenziwe ngenyanga edluleyo. Lokhu kukhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu yona le iviki. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le koBulawayo.
Ngemva kokufungiswa kwalamakhansila onake ayabe esekhangelelwe ukukhetha umeya wakoBulawayo kanye lomsekeli wakhe, okulapho iningi lezakhamizi eziveza ukukhathazeka kwazo ngokuthi leli dolobho lizakhokhelwa ngubani. Isikhulumeli sekhansili yaleli dolobho unkosikazi Nesisa Mpofu ugcizelela ukuthi ngempela sebeqalile amalungiselelo omkhosi wokufungisa amakhansila ngolwesihlanu, echasisa ukuthi ngubani okhetha umeya uma kulandelwa isisekelo sombuso.
Cetshisa ukukhetha umeya singathi it's in terms of section 103 of the Urban Councils Act chapter 29:15. Siubala njalo lo mthetho section 277(2) of the Constitution of Zimbabwe unumber 20 of 2013. Umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala wekhansi, nxa sithi umhlangano wekhansi sithi umhlangano wokuqala wama-councillors uthewa ngu-provincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-one ozaba ngu-mayor, bekhethe futhi omunye ozaba ngu-deputy mayor. Siyananzelela ukuthi emhlanganweni lowo ukhansela oyi-one ule-vote eyi-one.
Ethi zikhona iziphathamandla zekhansili ezithile ezingena lomhlangano kodwa azivoti, kuvota amakhansila kuphela.
U-PA uyabe phakathi kumhlangano who's the provincial administrator kavoti. Uya chair umhlangano kumbe singathi ngo obamba umhlangano lo in terms of ama proceedings. Bese silandzelela futhi uthi town clerk uyabe khona kulomhlangano, phinde kube lo chamber secretary osingathi nguye oncedisayo owe council management xa siyenza ama meetings. Uzabe ekhona encedisa ngama logistics njalo ethatha i-record of izinto ezenzakalayo. So chamber secretary provides secretarial service to these meetings but is not an active participant. Njalo lo town clerk does not vote for the mayor.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzwana Cetshwayo Sithole uveza ukuphatheka kubi ngokwenzakalayo.
Idolobho lengathi sidlalwa ngukhomishina kodwa lokhu abacotshwa ngakho ubuhlungu esiyibobona ngabantu abangasobakoBulawayo ukuthi vele bazasimela bemi ngayiphi indlela, yebo ngaba yivoti, but siyacela ukuthi lelo bandla elikhethiweyo ukuthi lisikhokhele kuBulawayo likhumbule ukuthi abaphatha izikhundla ezinkulu kufanele kube ngabantu abadabuka khonapha, ngoba umeya nguye ohlala kukomiti ye-development. ngiyohlala ku committee futhi eyiyo ekhetha labantu eqhatsha labantu ama professionals sibona nje ukuthi i displacement yethu thina njengabantu bamathebele especially abantu bakobulawayo lokhu iqhubeka isiya phambili regardless ukuthi ubani okhona as long as kufakwa abantu abang
evumelana lo sithole isakhamuzi sakobulawayo umnumzana MacLeod Chawe uthi okwenzakala ekhansilini akumjabulisi.
Well, ukugcotshwa kwabokhansila bakobulawayo kuhle kodwa ke into eyiyona esingayizwisisiyo thina ikuthi abantu bakobulawayo bathethe abantu abangalala zindlu kobulawayo abangamalodja baza sikhokhela bathini bona labo bantu njalo labo bantu abanjalo ayisibo bantu be-region yonale bazazinjani izinto zakobulawayo. Into eyenziwe ngabantu laba be-MDC ukusifakela abantu abangayisibo bala lezani ngokwayo ayizange kwenze khona. This is nonsense.
Umanyano wamabandla aku-MDC Alliance athethe zonke izihlalo zekhansili yakobulawayo ezingamachumi amabili lasificamunwemunye njalo yibo abazazikhethela umeya abamfunayo phakathi kwabo. Imibiko esithe yafika kuZulu ikhomba ukuba kunabanqobayo abangasuki kobulawayo abathi bafuna leso sikhundla okusolwa nguZulu kanye lamanye amalunga amabandla e-MDC Alliance angamakhansila ale ukuba amagama abo alotshwe ngoba kungadala umsindo. Abanye bamakhansila babikwa belamacala kuthi abanye bavele abahlali kobulawayo. Ukhansela owanqoba kuward 3 okhangasela ukuba ngumsekeli kameya uThinashe Khambarima ubhekane lecala elisedale lesikwelede sekhampani kaloliwe i-NRZ esedlula inkulungwane ezingamachumi amane amadola i-40,000 osekuthiye uZulu elokukhonona okukhulu. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangane labameli bamazwe athuthukileyo eHarare ababalisa eleBhilitane leMelika leleGermany bekhulumisana ngodaba lokhetho kanye lengqubela phambili edingakalayo ukuze ilizwe lithuthuke. Umnumzana Chamisa uthi kumele kube lokukhulumisana kulungisiswe indlela ezombusazwe eziqhutshwa ngayo njalo kuguqulwe lemithetho ephathelane lokhetho.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqweni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abalimi bemhlubulweni wesigaba semandebeleni bakhala ngokungasatholiswa isivuno esihle liminyaka ngemva yokuguquka kwemkhathi osukusenza izulu lingasani ngesikhathi salo njalo ngemfanelo. Lesi simo sesisenza ababanjwe ngamandla ukudinga ulwazi lwendlela ezingcono zokulima. Okuningi asikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Ele Zimbabwe limele lithole isivuno samathani ayizigidi phose ezimbili 1.8 million tons zomumbu ngomnyaka ukuze abantu bathole ukudla okwenelayo. Nyakenye izulu lijume abantu lana ngesikhathi esingayisiso. Abalimi bendawo ezivele zingani izulu eliningi bahlaselwa kanzima indlala ngalomumo okuguquka komkhathi. Umnumzana Ivan Zinyoni olima esenkayi kuwathi 23 uthi wenelise ukuzobukisa akulimayo kushowa yabalime agricultural show yaHarare yalonyaka ngenhloso yokuthi athole ulwazi lwangakulezi nsuku olungamphathisa ukuthola isivuno esingcono.
Sikulimayo kakhulu ngumumbo lamabele lenyahuti lonyaka ngokungani kuhle kwezinto hayi kuhamba lapha lalaphayana kwezindawo kungcono kwezindawo hayi abantu indlala ingane zabachaya. Mina njengomlimi engijwayele ukulima lokufunda ikakhulu engukuqakathekisekileyo kakhulu ukuze efunda ngoba lapha uma ngikhona kuyona le ndawo engikwazi ukubana ngizahamba sendlolwazi engizaliphathela abantu khona.
Umnumzana Tom Ncube ovela eNguza wathi nayini ngenzansi yelemandebeleni uthi ulwazi lokulima lwangakulezi nsuku luqakathekile kakhulu lakubalimi basemaphandleni.
Ngikade ngikhuluma kanje mbili amavariety amumbe emhlobo emithathu lamabele imhlobo emibili then ngasemfaka lama-allergens. Le bhabhadla izoba lesilwane esi-637 le orange maize ZS284 lonyaka ibhabhadla mina ngilime 80% lingenzele kuhle kakhulu okwedlula imyumbe yonkade ngilimi.
Amabhizimusi aphatheka kwezokulima kugxela abathengisa inhlanyelo abanjengesitcore aphana amacebo labalimi laba kulumbukiso. Umnumzana Nyoni uthi abalimi bemaphandleni kumele besebenzise ulwazi olunje njalo besebenzelane labalimisi kulokusebenza bodwa.
Thi abalimi babasondele kakhulu kubalimisi ngoba umlimisi ungumuntu kahulumende oncedisa abantu ezigabeni ngoba kunje kade sikuyaqhamuka nje emikhuhlane ekhona kakhulu khonoko stockbora nxa umlimisi egatshana oza kucebisa mbani.
Ngokweminyaka emibili ilandelana ngo-2015 lo-2016 izulu kalinanga kuhle ilizwe lathola nje amathani omumbe edlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 511,000 tons lagcina libanjwa ngamandla ukuthenga umumbu kwamanye amazwe. Kulandela usekelo lwenhlanyelo lemfundiso kuhlelo lwe-Command Agriculture lolwe-Presidential Input Scheme ilizwe latshaya inala ngomnyaka ka-2016 lo-17 lathola amathani edlula izigidi ezimbili 2.1 million tons omumbu kodwa lonyaka izulu kalisananga kwezinye indawo. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumak Peter Ntambe.
Izisebenzi zesiphala zeGrain Marketing Board ezine ezibikwa zifele emsebenzini eLionsden lamuhla ngemva kokudubuka okwenzakale iziphala lezi. Akukacaci ukuthi kuyini okudubukileyo lokhu lokuthi kubangelwe yini. Amapholisa athi asacwayisisa.
Uhlelo lwe The Connection namuhla sixoxa labasakhulayo abanqobileyo kukhetho sisizwa ukuthi kuyini abakhangelele ukukwenza ukuthuthukisa abanye babo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Akesikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuqeda ingxabano phakathi kwabeSudan labeSouth Sudan ziqhubekela phambili esigodlweni seSudan iKhartoum. Amacele omabili abekhangelelwe ukulobelana isivumelwano ese-Revitalized Agreement on the Resolution of Conflict in South Sudan izolo ntambama. Ngemva kweminyaka yesikhombisa kulempi yomdeni kweleSyria, lelo lizwe seliqala ukuphuma kusimo sempi lokuthabalaliswa kwempahla. Kodwa lokho lakho kulakho ukubhekana lenkinga ngodaba lokuswelakala kwamanzi okungadala enye njalo ingxabano. Izibonelo zomnotho welizwe ziqhubeka zikhomba ukungahlaliseki kwezemali kulandela ukhetho olwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Isisindo semali yohlobo lwebond siqhubeke sisehla ngamandla kungelani lokuthi sokulohulumende omutsha. Amazwe angentshonalanga ayethembise ukuphathisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho akhanya elokhu emadolonzima ebophe izamba zawo. Inhloko kahulumende wakweleBhilitane unkosikazi Theresa May ukhekheleze ilizwe leZimbabwe kuhambo lwakhe lwezekwazi leAfrika, abanye abathi ukungaligqobi eZimbabwe kutshengise okuningi. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kumele umongameli Mnangagwa akhethe abantu abalengqondo ezikhaliphileyo kudale lakhe lekhabhinethi ukuze kuvuselelwe umnotho.
Esikubonayo ukuthi ilizwe kathesi liphakathi kwengxaki, njalo liphakathi kwengxaki kunjalo kufuze kudingwe indlela zokuthi ilizwe lithuthukiswe. Yiko ke uhulumende lalaba ababezakhokhela ikakhulu kweze economics kufuze bebe ngabantu abazenelisa ukuthi behlanze isystem yonke yethu yaseZimbabwe ukuthi singaboni ubugwelegwele obukhona benza ukuthi abanye abantu bebe nemali abanye bengela.
Njengoba izikolo zisiyavulwa kubikwa kule mali yohlobo lwamabond enenganyana ebhodabhodayo elizweni okwengeze isisindo sohlobo lwemali yebond saba nganeno. Ingcwethi ecubungula izombusazwe ekubandla lezanu PF umnumzana Lloyd Msipha uthi okwenzakalayo yikukhasa nje komnotho ngoba uzasukuma uthuthuke.
Mina mbona iZimbabwe kathesi izasukuma. Ukuwa kwama-bond notes is because of ukulwa kwakwenzeka in the last few weeks or months between ama-parties amakhulu i-MDC leZANU-PF. Konukuyana ukudonselana ukuthi enye iparty mina ngiyilile leyithi hayi awinanga, you know, ukufa kwabantu mhla ka 1 August. All that we attracted in those negatives about Zimbabwe. But ungakhangela from November last year, undoda lo ebhoda, you know, esithi Zimbabwe is open for business. There were major improvements and Zimbabwe was being looked at differently. Unfortunately, yes, ufa kwabantu baba ngo 6, yes, ukulwa kweZANU-PF leMDC, konke khona okakunceda. So that is what results in a negative sentiment. In the Ikoma bond, the trade at 95 to 100 the US dollar. But I think what is important, Tina as Zimbabweans, when Alava Winileo, Nalava Vazueo, Rabamba, and the 7th of Onk, and I think that positiveness, Yakwanguti, Upenduka, you know, the scattered switcher.
Umkokeli went Shanganiso Yabatenga Impasha Panda, Welizwe, Besia Tengisa, Elizweni, International Cross Borders Association, Umnumzana Dennis Juru, Uti. Okwenza kube nzima ukuthenga impahla eSouth Africa isiyathengiswa eZimbabwe ukuthi isisindo sebond esisetshenziswa ukuthenga amarande sesiwile.
Into ekhona ukuthi mawutshintshe imali yaseZimbabwe uthenga amarande. Umehluko ukhona ngoba bona bayabekhangela ukuthi idollar liyimalini and then babona ukuthi idola lakhona mawa ulithenga namaranzi imalini. So kuyafana ma i bond note lingawa even ma ulithenga nama rand still kuyafana njengamanje kufanele uthenge ama US dollars first ne 14 rand one US dollar so kuyafana i bond lingawa kuyafana noma uthenga nama rand uthenga nama US dollar kuyafana still
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhetha amalunga edale lakhe le-cabinet ngasiphi sikhathi idale leli lizapha ilizwe inkomba yokubana lizahlengwa na ebunzimeni kumbe kuzaqhubeka kule ndwendwe emabhanga imali lokhu isilela lokunye okuninginingi okuhlasele umnotho welizwe Inhlanganiso yeFusenet ithi imuli eziningi enyakatho ezansi kanye lentshonalanga eZimbabwe seziqalisile ukulamba ngoba seziqede isivuno sazo salonyaka. Indawo eziphatheke kubi zigoqela eMatabeleland South, North, Maswingo, Midlands leManicaland. Inhlanganiso le ithi umumo uza kuba mubi ngokuya kwesikhathi kuze kuyefika umbimbitho ngomnyaka ozayo. Ithi njalo izulu lilakho ukuba lilutshwana ngomnyaka ozayo ngenxa yeyezi eliphazamisa umkhathi ele El Nino okuzabangela ukuthi indlala iqhubeke isiya phambili. Oke waba ngummeli wenkayi South edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi esigabeni sakhe ezinye imuli sezisidla kanye ngelanga.
Uzafica ukuthi isikhathi esiningi indawo ezinjengenkayi eziku region 4 zivele izulu langkhona aleneli kahle liba lizulu lelanele ukuthi alini okusuthisayo njalo indawo zangkhona zingamahlabathi abantu ke kabazange bavune okuhle bekuthi abanye ke nyakenye ababevunile yebo babevunile kodwa kwakungayingathi kodwa abanye kwasuka kwakhulelwa ke umhlabathi wakhona kwadoda so uzafica ukuthi for the past 2 years vele ke kunomumo omubi owendlala ngikhuluma kunje nje kathesi abantu bayalamba abantu sebephila ngokuthenga abanye sebengena ezifuyweni abasela zifuyo bangena ezigukhwini ezimbuzini abanye sebengena lezinkomeni kuyisimo esibi ke esokuthi uhulumende yedwa kakwanisi kunayithekelelisi ukuthi afide kumbe anike abantu ukudla yebo ye kungabe kuyukuthi abanye ngesikhathi sokhetho kathesi kubonakale sokulokudla okuningi okuthile kutsho ukuthi bekuyikudla kokuganga ngoba ke ukhetho soluphelile kukhanya ke lokho kuzakade kutholwa ngabantu ngendlela kade beyithola ngayo angikuboni ke kuzathola
ithi njalo inhlanganiso le ukulakho okungabi lezulu elaneleyo ngomnyaka ozayo ngenxa yeyezi lele lisuka liphambanise umkhathi ele El Nino okutsho ukuthi lesivuno somnyaka ozayo siza kuba silutshwana kakhulu ungathini ngalokho njalo ngokumele kwenziwe
ngathi okumele kwenziwe uhulumende weZimbabwe ukhanya ngani kakuqakathekisi lokhu esikhuluma okukhuluma ngakho emhlabeni jikelele okwe climate change ngabe kuthiwa into ayiqakathekisayo ekulungiseni kumbe ekufakeni ihlelo zakhe kufanele afake ekhangelele konokuthi ke kule climate change ke i-climate change yiyo enza ukuthi umkhathi utshintshe so nxa ihulumende ke iplana kufanele ukuthi ke iplane ikhangele ukuthi njengoba iZimbabwe i-rainfall pattern yayo iyindlela eningayo bese belunge i-program yokuthi ngaleso sikhathi balungiseleni abantu Zimbabwe khonapho nje lapho kudingeka lapho ukuthi uhulumende alibana ngabe nguye ke olungisayo ukuthi lanxa esiyacela kukhanya ukuthi ke inombolo zakhe kumbe ngithi into zakhe zonke zihlelekile ukuthi uyazi ukuthi uprojecte lokho kumbe ngithi mina ukhangele ukuthi kuza kwenzakala lokho njalo ekukhangela ukuthi eminyakeni kuyakwenzakala njani ubone ngani ke into ke esililayo leyo kuhulumende ukuthi ayikhangelisise
Hello ke umnumzana Abednego Bebe owake waba ngummeli wenkayi South edalele ephalamende ube xoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo Abebhanga elikhulu lesizwe kwele Botswana iReserve Bank bakhuthaza abamabhizimusi bakulelo lizwe ukuthi bahlale belungele ukuthuthukisa amabhizimusi abo eZimbabwe ngoba kulakho ukuvuleka kwamathuba kulandela ukhetho olusanda kwenziwa olubone umongameli Emmerson Mnangagwa enqoba. Kodwa abanye ababonani zomnotho bathi kumele iZimbabwe iqale itshengise ukuthi inkundla isilungele ukuthi amabhizimusi angene. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberoni kwele Botswana.
Umqondisi okhangela ngezokucubungula kanye lokuhlaliseka kwesikhwama ebhanga elikhulu lesizwe ele Bank of Botswana uDokotela Tshokolo Hanetsano uthi abamabhizimusi abahlale beqaphile belinde amathuba azavuleka eZimbabwe. Ekhuluma labo somabhizinisi edolobheni leFrancis Town uHanetsano uthi noma nje kuke kwabalunga ahlalise ngemva kokhetho amathuba okuvula amabhizinisi alakho ukuvuleka eZimbabwe. Uthi abamabhizinisi ikakhulu abasedolobheni leFrancis Town lona eliseduze leZimbabwe kumele babe ngabokuqala ukungena kulelo lizwe ukuyavula amabhizinisi. Kodwa enye ingcwethi ecubungula ezomnotho weZimbabwe umnumzana Edson Dube uthi abalesifiso sokuvula amabhizinisi kabaqale bekhanyele ukuthi isimo somnotho simenjani bengakathathi isinqumo sokuvula ibhizinisi.
Ama-investors balendlela zokuhlola nathi balobungcwethi bokuthi bebone ukuthi indawo lapha abafuna ukufaka khona imali ilungele yini. Ngalokho kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ingakhulumi ngomlomo kodwa ithengise ukuthi ngempela isizimisele ukuthi isebenzelane labantu abazofaka izimali elizweni.
UDube uqhubekethi uqathele ukubumba umumo ongakhanga abazovula amabhizinisi ukugoqela ukukhulumisana labeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ngoba ulwazi lwabo luyadingakala.
Laba engathi mina ngama diasporans labo baqhakathekile kakhulu ngoba ama skills amaningi asebe sephumile eZimbabwe bayasebenzela ngaphandle. Ama investor bayafuna ukwazi ukuthi yonke into nje ihlalisekile, ama skills azaba khona, ilizwe lelomthetho, izinto zonke nje zenziwa ngokuzimisela hathi ngomlomo nje kuphela. Konke lokhu balendlela zokuthi behlole bebone ukuthi sokukhona sokulungele yini bengafaki izimali zabo.
Ukhokhela inhlanganiso emelaba amabhizinisi eBusiness Botswana umnumzana Nomen Mulele uthi kuqakathekile ukuthi amalunga abo aqale abheke ukuthi isimo eZimbabwe siyangaphi engakathathi isinqumo sokuyavula khona.
Our members would like to know whether their investment would be safe, whether they can repatriate profits, whether they...
Amalunga ethu azofuna ukwazi ukuthi angenelisa yini ukuphendulisa inzuzo eBotswana ngela migoqo eminingi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekutheleleyo kwele Botswana ngoMhlolanja wanxusa abamabhizinisi akwele Botswana ukuyavula iZimbabwe esithi migoqo eminingi ebeyivimbela ukuvulwa kwamabhizinisi izakhitshwa. Kodwa inhlupho ezifana lokushilela kwemali, ukusetshenziswa kohlobo lwemali e-bond note lona elingananzwa kwamanye amazwe, lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu ngokunye okunganyampisa inhliziyo zabafisa ukuvula amabhizinisi eZimbabwe. IZimbabwe leBotswana kade iphakathi kwesibanga sokungezwani ngesikhathi sababe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye lo umnumzana Ian Khama ukwabona umsebenzi wokuthenga lokuthengiselana usehla kakhulu phakathi kwamazwe womabili. Kodwa ngemva kokuphuma kwaMgabe, amazwe omabili asevumelane ukuthuthukisa ubudlelwano njalo impahla ethengiswa phakathi kwamazwe omabili kukhangelelwe ukuthi iqonge. EleZimbabwe lithengisa kakhulu impahla efana lamaplanka, ukudla, isamende kanye lokufulela, kukanti iBotswana ikhangelele ukuvula amabhizinisi kunhlangothi yokulungisa impahla onjengamafekithali kanye lendawo ezikhanga izethekeli olwe-tourism. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7. Isabron, kule Botswana.
Isikhathi iso esesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukane ke sikhangeleke inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lolamhlanje. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isilungiselela ukufungisa amakhansila anqobe kukhetho lwalonyaka olwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa namhlanje uhlangane labameli bamazwe athuthukileyo eHarare ababalisa eleBhilitane leMelika leGermany bekhulumisana ngodaba lokhetho. Igama nguChris Gande lilale.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.